sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 16 kuMfumfu 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi labantu selamukele ngembono etshiyeneyo amazwi kamsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko athi abantu abangalencwadi zokuzalwa ngenxa yesehlakalo seGugground bazalungiselwa lezi ncwadi njalo lezihlobo zabo ezabhubhayo zincwatshwe kutsha.
Akunanto kungazange kwabhubha uba kwindebelo engu-chairperson wekhomishini bebesingezwa lutho. Uhulumende lo uhlupho lwakhe lunye. Kutshengisa ukuthi kalasifiso sokuthi kulungiswe lolu daba. So kathesi bakhuluma nje ngenxa yefa.
Umkhankaso wokhetho lokudinga ozaba kuba ngumongameli weMelika lubikwa lulandelwa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele kugoqela eleZimbabwe ikakhulu ngezenzo ezehlukeneyo ezikamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lama-Republicans.
I-transport bayayidinga abamasiko ukuthi nxa besiye emasikweni bazuze indlela elula yokuhambisa, bazuze loncedo lokuzuza indlela yokuzuza amanzi ukuthi ezindaweni zonezo ezamasiko sithi onjelele edula ngapi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokungenziwa nguhulumende ukwenzela ukugcina amasiko lemikhuba kaZulu eqakathekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Iningi labantu selamukele ngembono etshiyeneyo amazwi kamsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko athi abantu abangalancwadi zokuzalwa ngenxa yesehlakalo seGugground bazalungiselwa lezi ncwadi njalo lezihlobo zabo ezabhubhayo zincwatshwe kutsha. UMnumzana Mphoko wethulela amazwi kungcwatshwa owaye ngumlweli wempi yenkululeko uMnumzana Cyril Ndebele ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala uMnumzana Mphoko esolwa ngabaningi abathi usekela isinye isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Jonathan Moyo ukudaba lwenkohlakalo alwetheswayo. Asizweni ukuthi uMnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye ibhethu likaZulu uthini ngodaba lweGugground.
Kuhle ukubona abantu abakuhulumende sebekhuluma ngakho, kodwa kuseseluhlupho kathize ukuthi basakukhuluma besemahofisini. Simelele ukuthi mhlazana beyaphuma emahofisini bebuye ebantwini ethi kubonisana njani, ngoba asiyonke ngakukhulunyelwe emahofisini, ngoba abantu abanjani abahlukunyezwa yileso simo basemaphandleni, basendaweni ezijeleka abakho emahofisini.
Ngezinye indlela alikukholwa lokhu okuthiwa ngumsekeli kamongameli.
Uhlupho ukuthi akunanto kungazange kwabhubha uba kwindebelo engu-chairperson wekhomishini bebesingezwa lutho. Uhulumende lo uhlupho lwakhe lunye. Uhambe wakhanda umthetho ode kwazi ukuthi vele kakunanto. Into kutshengisa ukuthi kalasifiso sokuthi kulungiswe lolu daba. So kathesi bakhuluma nje ngenxa yefa. Njalo engxenye yena okamkhulu engabe ilesifiso. Kodwa kuqakathekile ukuthi indaba enkulu kangaka ukuthi lathi sibe lokholo ukuthi okwamgabe ephume egcekeni e-adresse isizwe seZimbabwe esitele ukuthi sesiqalisa indaba yokuzama ukuvala amanxeba lawa, ngoba nguye umnikazi wendaba, nguye esikhangelele ukuzwa ilizwi lakhe.
Kodwa liyalibona lifika lelo la?
Kusasenzima. UJonathan othe khona ufuna ukuyadepoyise, kodwa akuyanga ndawo. So asibonanga sokuthi hhayi sebenikelela ulungelo lokuthi bemphanda bembeke ngokwenhlonipho yabo.
Inhlanganiso yakho yona isingaphi ngeyayo imikhankaso yokuthi udaba lolu olwe-Gugground lukhangele?
Kukhona esikwenzayo njalo, imbuthano yona leyana kasimanga ngayo njalo kasisuze sinye ngayo mpaka indaba izilungiswe. Yokuthi indaba ye-genocide ayilungiseki iphele. So vele yimfanayo, ngoba labazazana kuze bese kwazi ukuthi Zimbabwe at one point in time went through this. So kakusoze kumi.
Lo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo umqondisi wenhlanganiso yeBhethi lwekaZulu. Umkhankaso wokhetho lokudinga ozaba kuba ngumongameli weMelika lubikwa lulandelwa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele kugoqela lezizalwane zeZimbabwe ikakhulu ngezenzo ezehlukeneyo ezikamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lamaRepublicans. Okwamanje umnumzana Trump wetheswa icala lokuhlukuluza abesifazana ngendlela ezichiyeneyo okusolwa ngomunye wakhe webandla lamaDemocrats unkosikazi Hillary Clinton yena omedlulayo ngesilinganiso sama polls alolu khetho. Asizweni umbono wesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika unkosikazi Sibongile Ncube ngalolu daba.
Kodwa sikhulume nge-verbal abuse, sikhuluma ngani sexual abuse and the behavior ababa ka-Trump eyenza enika abantwana, abantwabethu abangabafana abancane abasakhulayo i-wrong example.
Kodwa sesikhangela umntanakhe lo untombazana u-Ivanka Trump oseqalisa ukumkhankasela. Kambe lokho kungaletha umahluko yini?
Akula ntombazana engama phambi kwebandla ithi ubaba wenza lokhu yakho konke lokhu okukhulunywa ngabantu kuliqiniso. Izolo simbonile umntaka Trump intombazana ezivuthileyo sibe siyamu-admire umntwana lwana siyamu-respecta futhi. Uphumile izolo embuza ngoyise lalanga ku-abuse omama, sexual abuse le. Kazanga athi azanga khulume ngakho. Uphendule ngendlela ethi ubaba wami is a good man. Ubaba wami uzayenza lokhu lalokhu nge-America. Kazange a-addresse indaba ephambili ngoba kazanga afuna ukuthi khona azifake emumweni yokuthi she has to say omama labo balamanga. Ngoba uyakwazi ukuthi angavele aphume khona esithi omama labo balamanga. Use pushe omama bonke away from ubaba wakhe. So, u very careful umntwana lona ngendlela aphendula ngayo. Nxa ebuzwa nge-sexual, I mean, khuluma nge-sexual abuse enziwa nguyise. Kaphumeli egcekeni, kayi-address indaba ye-sexual abuse. Yena usuke akhulume ngani nge-success kayise ku-business. Which is true, uyise u-successful ku-business. So, uyadaveta laye umbuzo lo. Awuphendule ngendlela engasoze vele ikhulume nge-sexual abuse but iza focusa business achievement kayise i-business success kayise and bring it to helping America grow economically.
Lo ngunkosikazi Sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe sixoxelaye eseMaryland khonapha eMelika.
Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet, bukele ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook, ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokungenziwa nguhulumende ukwenzela ukugcina amasiko lemikhuba kaZulu eqhakathekileyo. Ucwaningo olusanda kwenziwa lutshengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe kancedisi abakhangele amasiko ukuthi bawalondoloze ngemfanelo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, ake sizwe umnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga elodumo exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Awin bibaba silale mawin bibaba silale mawin bibaba silale mawin bibaba silale mawin
uhulumende embona ukuthi kufanele kwenziwe ngathi uminister we culture nguye ofanele ukuthi ancedise abamasiko ngendlela ethi i-transport bayayidinga abamasiko ukuthi nxa besiye emasikweni bazuze indlela elula yokuhambisa, bazuze loncedo lokuzuza indlela yokuzuza amanzi, ukuthi ezindaweni zonezo ezamasiko sithi onjelele edula ngapi kwenziwe izibhorane kwenze ukuthi nxa izalukazi zisika amanzi zingadubeki ukuthi amanzi azayikhiwa ngabatsha kade kufanele akhiwe izalukazi. Kusokusithi lalabo abasigcinela amasiko sithi thina sile-Great Zimbabwe ngale elogogo uZamira sibe lakho elokhuzeni efictory ugogo uMalinga kunye lasekomanyangwa indawo zonke leziyana iministry yeculture yiyofanele ukuthi ihambe phambili. Yikho ngaleyo ndlela thina bamasiko kasiyiboni iyasicatshela ngoba yiyo kufanele ukuthi sidinge sihlangane sitshele ukuthi izinto ezisihluphayo yiziphi incedise. Iministry esisebenza layo yilaba be-health kodwa kakweneli lokho.
Ye, mphosela umbuzo khonapho-ke siyabona ukuthi kulocwaningo kade lusenziwa lapha kukhangelwa ukuthi kambe uhulumende ngenzelani abantu abavuselela amasiko. Kwakhanya ukuthi vele uhulumende kancedi kakhulu kangako kodwa-ke uyakhuluma lapho ukuthi kumele angene lapha lalapha imali angayithola ngapho uhulumende. Siyakwazi ukuthi into ziwomile baba Ngweni.
Thina kasilandaba lokuthi imali komile kungumlando wakhe ukuthi abantu bakhe bazuze imfanelo. Ukuthi uza kuzuza ngapi kumlando wakhe lokho kufanele ukuthi alungise izinto ngendlela okufanele kulungiswe ngayo.
Yes, singathi-ke nxa sesikhangela okunye-ke ukuthi kumele kulondolozwe ezamasiko okumele kulondolozwe kakhulu kungaba kuyini ngombono wakho?
Okufanele kulondolozwe kakhulu ukwenzeka ukuthi amasiko ethu asebenzeke kuhle yizo izindawo esiya kuzo ezidinga uhlonitsho njengoba ngisitsho ukuthi komanyango edula ejilo konke lasenjelele yizindawo zethu okufana ukuthi zibe semqoka ekulungiselelweni kuhle uhulumende.
Ye, nxa sesikhangela okunye-ke siyabona ukuthi kula imigido ethize eyenziwa-ke emandebeleni layo ingagcinwa njani nxa ukuthi uhulumende encedisa khonapho?
Uhulumende kufanele encedisa sitheni thina kuzonezi nsuku kuzabe kulo msebenzi wegadadi. Uhulumende ufanele ancedise ekudingeni izinto esingathi ukudla okuyadliwa ngabantu ekucheleseni khona ngale ngumlando wakhe. Nxa kusenziwa loba kuyini epupu uhulumende kufanele ukuthi abe khona kuzo zonke izinto lakhona ngapha umhlahlandlela.
Ungatshelani uhulumende-ke ukuthi kumele enzeni lapha?
Uhulumende engakutsho kuye yikuthi kabe nguhulumende wethu abantu ngoba laye unguhulumende ungabantu bengazi basisitshitshilizela khatshana ngoba esikwenzayo sinceda bona emasikweni sinceda umhlaba wonke.
Lo ngumnumzana David Mhaphinyana Ngwenya inyanga elodumo ebekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke silijiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo mnumzana Gift Siziva yena oke wabotshwa kumaviki edluleyo etshengisela wahlala entolongweni okwenyanga eyodwa. USiziva ubetshengisela labanye besola umbuso weZANU-PF. Ngiyakwamukela kuhlelo Siziva.
Ngiyabonga.
Akusichazisele ngokubotshwa kwakho kwakunjani?
Njengoba usazi ke ngathathwa-ke ngamajaha ezanu-PF mhlaka-26 ngelanga lokutshengisela-ke eHarare esigodlweni lapho abangihambise khona-ke emzini wabomkhuleli kodazi ukuthiwa ijongo ebuilding ezanu-PF. Lapho bafika-ke bangihlukuluza kakhulu bangithosha-ke ngaze ngathathwa ngamapholisa ebusuku ngemva kokuthi abantu sebehlupha phandle ukubana-ke ngiriliswe. Suka khonapho ngathathwa ngamapholisa ngaya eHarare Central ebusuku lapho ngahanjiswa khona-ke i-maximum prison engahlala khona okwenyanga yonke lamalanga lapho esabona khona ke ufakwe lizwe ngenxa yesimo esisemajeli, ukhangela ukubana abantu baphila njani, abantu ababothiwe abangaselawo amalungelo noma ukudla noma indawo zokuhlala, njalo futhi ukhangela ukubana abantu bakhona sebephila njengenyamazana ngenxa yokuthi iZimbabwe sijayele ukudla isitshwala ngemibhija noma komnyaka wonke. Kunokhu kwadinga ukubana nezekele ukubana ngempela thina njengabatsha kufanele sile kana silwele inkululeko yelizwe ngenxa yokuthi asithoze savasamayiswa ngenxa yokutshaywa noma ukuhlukunyezwa noma ukubotshwa emajele ngenxa yesimo esiselizwe.
Usaphatheka na kunhlelo zokutshengisela kumbe susesabela katshana?
Inhlelo zokutshengisela zingaphansi komthetho welizwe ukuthiwa yi-constitution eZimbabwe. Manje angisoze ngamiswa ngenxa yokuthi abantu-ke ababuthandi ngenxa yokuthi siyenza lokho okumalungelo ethu njengabatsha abalwela ukubana ilizwe likhulule ngaphansi kokuhlukunyezwa kukaRobert Gabriel Mugabe. So angisoze ngafangama noma kungathi kuthini, angeke nginokuthengisela ngenxa yokuthi simo elizweni singakajiki ngaphandle kokuthi uhulumente azalalele ezinjingo zethu njengabatsha labadala. Yikho lapho engizama khona ngithi hhayi sengingaqhubeka-ke ngoba imisebenzi la yabe sikhona, amanzi abe sekhona, amagetsi abe setholakala, ukudla kuyabe sekutholakala, izikolo kuyabe sekukwanisa ukuhambeka. Khona lokhu yiko kuzasenza ukuthi njengabatsha sime-ke ukuthengisela ngenxa yokuthi izinjingo zethu ezifakwe kumthetho welizwe kuka-constitution ezibona yena.
Okwamanje lungaphi udaba lwakho?
Namhlanje bengiye-ke emapholiseni kuyaripota labanye bami-ke abangu-67 ngenxa silokhu esakufakelwa kubheyili ukubana-ke sifanele siyasemapholiseni ukuthi bazikhona kumaviki wonke. Njalo emapholiseni lapho sike sahluphana ngendaba ukuswelakala kwezithupha ngoba izithupha zethu zathathwa-ke ngalaba bezamiPF. Manje kube nzima kubana emapholiseni sikwanise ukubachasisela udaba lwethu njengoba asifakwe-ke esikhozweni seZanu-PF lapho abathatha khona-ke zonke izinto ebesilazo.
Ungabathiyela wapha amazwi abanye abasakhulayo?
Thina njengabatsha kufanele sihlangane utshananzelela ikakhulu umkhankaso yodwa jamu kasesijikile lapho esithi thina njengabatsha sihlangane sime esibindi ukubana silwele-ke ikusasa lethu ngoba lokho esikwenzayo sikwenzela ukubana izimuli zethu zikwazi ukuphila kuhle, abantwa bethu-ke bangaphili impilo esayiphilayo thina ukubana bebonakale bedrayiva izitina, bebonakale bedlalisa amadaka. Abantwa bethu kufanele bezokwazi ukuyabamba amakhompyutha, ama-iPhone bengafanani lathi, bekwazi ukuya ezikolo ezibhadalwa nguhulumente, bekwazi ukuphila kuhle, bekwazi ukuthola amanzi.
Lobe kungumnumzana Gift Siziva osakhulayo oke wabotshwa wahlala okwenyanga entolongweni ebotshelwa ukutshengisela esola umbuso weZANU-PF. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Sibonge uNtukamile Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington ngesizwe eziphathelane lokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo ovuselela umoya, igama nguntungameli Nkomo, silomfundisi Hussein Sibanda njengenjayelo. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kusihlwa, ngiyabingelela njalo abalaleli abalathi namhlanje.
Ubavuselela njalo ubaphakamisa ngawuphi umbhalo lamhlanje ubaphathelene?
Namhlanje sikhangele uMateyu ichapter nga 6 verse nga 9. Ngibuye lo mbhalo ojayelwe ngabantu kakhulu. Ngiyakhumbula sonke sesesikolo sasikwenza ngumthandazo abafundisi bakaJesu abawufundiswa nguye. Ngakho namhlanje ngikhangele ukuthi kuyadingakala ukuthi abantu bebuye kuNkulunkulu bethu sifundise ukuthandaza. Singakhangela kuLuka ichapter ka 11 kulomfundi kaJesu owathe qeda ukuza uJesu ethandaza wasesithi kuye, ngicela ukuba usifundise njengoba uJohane wayefundisa abafundisi bakhe. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhangela ukuthi kambe vele wona umthandazo oba lempendulo, umthandazo oba lezithelo uyabe ungumthandazo njani. Ngasikhangela lapha kuMateyu chapter 6:9, siyananzelela ukuba nxa sisehla laphana uJesu uyakhuluma ebafundisi uthi baboqalisa ngokuthandaza besithi Baba wethu osezulwini. Ungayehla phansi uzabona ukuthi uthi kalidunyiswe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Ngakho ngizafuna ukuthi ngifundise abalaleli ngakhonokho ukuthatha ukuthi kambe umthandazo olamandla yiwuphi. Okokuqala, siyananzelela ukuba uJesu uqalisa ngokuthi Baba wethu. Kutho ukuthi okokuqala kumele umuntu abe lobudlelwane loNkulunkulu engaqalisa ukuthandaza kuye. Xa ungabi nobudlelwane la uNkulunkulu, umthandazo wakho wokuqala kumele ube ngumthandazo owokuphenduka, hayi khona ube ngumthandazo owokucela. Ngiyangizwa abantu abaningi besithi kanti lokhu kwenzakala kimi, lokhu yakwenzakala kimi, indaba uNkulunkulu engangeneli. Kangeneli ngenxa yokuthi awukaqalisi ukuba nobudlelwane laye. Ngakho into yokuba nobudlelwane loNkulunkulu iqakathekile. Yikho-ke ungeke wathi emuntwini Baba wethu kumbe Baba wami ungalabudlelwane lomuntu onalo. Futhi ukuthi lapha Jesu ayitshengisa ukuthi okokuqala into eqakathekileyo yibudlelwane. Ngiyakhumbula la maviki la adlulileyo ngengafundisa ngokuthi uJesu wayeqakathekisa njalo ukuba yindodana. Futhi lokhuyana kuqakathekile, kuba la mandla umthandazo wakho nxa usuka empandeni yokuba wena ulobudlelwane loNkulunkulu. Okwesibili, siyananzelela ukuthi aphana uyakhuluma ukuthi ayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Okwesibili, into eqakathekileyo ukuthi abantu kumele bananzelele ukuthi nxa umthandazo wakho uNkulunkulu ezawuphendula, kumele ube ngumuntu-ke oqonde nta ulandelela intando kaNkulunkulu. Kumele wenze izinto uNkulunkulu afuna ukuba uzenze. UNkulunkulu angeka aphendula umthandazo womuntu oyisiqholo kumbe umthandazo womuntu omelana lombhalo wakhe. Ngoba singakhangela kuJohane chapter 15, uyathi yena uJesu uyivini, thina-ke sizingatsha zakhe. Ngakho nxa sixhumane laye uJesu yena oliving, kungabe kuyikuyini lokho esikucela kuye, uyasipha. Ngakho-ke nxa umuntu oyisikhole emelana lelizwi likaNkulunkulu, ungeke wathola lutho kuyuNkulunkulu. Okokugcina okuqakathekileyo nxa umuntu ethandaza, ngibona kuqakathekileyo, kulapho esithi sixole izono zethu njengoba lathi sibaxolela abasonelayo. Abantu abaningi khathi esemhlabeni abagulayo, ungahamba ezibhedlela ubuza amadokotela, uzathola ukuthi abantu ezindlini lapha bayaginya amaphilisi ngenxa lomkhuhlane othiwana yi-BP, umkhuhlane wokuthi igazi liyabe likhwela, liqansa, litshisa kakhulu. Kwenziwa kuyini? Lokhu kwenziwa ukuthi umuntu uyabele la maqhubu amaningi enhliziyweni yakhe. Umuntu uyabele ukuzonda, umuntu uyabele esehluleka ukuthi axolele abanye abantu. Uyezwa umuntu esithi ngomnyaka ka-1930 wenza lokhu lalokhu lalokhu kimi, akasoze vele ngikukhohlwe. Ekugcineni umuntu ogcine egula ngumuntu oyehluleka ukuxolela abanye. Ngakho lapha siyabona unxa uJesu esifundisa umthandazo uthi yena sixolele ngenxa yokuthi lathi siyaxolela abasonayo.
Kulugqibe uhlelo mfundisi ngomthandazo ubabeke enkosini abadabukileyo labadubekileyo lamhlanje.
Baba, siyathandaza namhlanje siza kuwe njengabantu abakho. Sesithandazela abazalwane, sesithandazela abasilaleleyo, sesithandazela abasezindlini, abasezigabeni ezehlukeneyo. Abanye uNkulunkulu bayalwa, abanye uNkulunkulu bayagula, abanye inhliziyo zidangele. Siyabathandazela uba namhlanje uzokubaphilisa, ubaphakamise lapho abalele khona, labalele phezu kwamathala uzakubaphakamisa. Nkulunkulu, bagoqa amathala abo, umuntu ahambe, athi khwatshwa ahambe. Siyathandaza ngegama likaJesu. Uba njalo namhlanje uzokusixolela izono zethu njengoba lathi sibaxolela abasonelayo. Ngegama likaJesu, amen.
Amen. Mfundisi, siyabonga. Asibe sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo ovuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela eziphathelane lokholo. Kwezemidlalo lamhlanje sixoxa lo Heath Streak, umdlali omhlophe olodumo kukhilikithi osethole isikhundla esitsha sokuqeqesha abadlali kulomdlalo. Intatheli izindaba eStudio 7, uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UHeath Streak oleminyaka engamashumi amane lambili ekuzalwa wothulwe emphakathini njengomqeqeshi omutsha weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ngolwesibili edolobheni lakoBulawayo.
Kuyangithabisa kakhulu ukuthi ngikhethwe ukuthi ngibe ngukhochi weZimbabwe. Ngake ngaba ngumkhokheli wethimu. So kathesi ukuthi ngikhethwe ukuba ngu-head coach into enkulu kakhulu and kuyangijabulisa okumangalisa.
UStreak udlalele iqembu lesizwe kusukela ngomnyaka ka-1993 kusiyafika ngomnyaka ka-2005. Ekutsheni kwakhe ukudlalela iqembu leZimbabwe udlale emazweni yagoqela ele-England, ele-India kanye lakwele-Hong Kong. Ngesikhathi esechiye ukudlala usebenze leqembu elimela ilizwe leZimbabwe engumqeqeshi wama-bowlers kusukela ngo-2009 kusiyafika ngo-2013. Ngomnyaka ka-2014 uqhatshwe ukuba umqeqeshi wama-bowlers aweqembu elimela ilizwe leBangladesh njalo ke waqeqesha la ku-Indian Premier League. UStreak uthi talenta likhona elizweni leZimbabwe kodwa okuqakathekileyo ukwenelisa ukunqoba emidlalweni.
Sihlala sikhuluma ngetalenti le-ability but okungani kuyasehlula ukuthi sikutshintshe kube ngama-results. So mina isifiso sami ukuthi siplane kuhle sibone ukuthi abazasithatha besiqhube phambili ngobani. Ngoba mina kwami angifuni ukuthi just ukucompete, mina ngifisa ukuthi siqalise ukuwina.
Uqhubekele phambili uStreak wathi isifiso sakhe yikuba iqembu leZimbabwe linganqotshwa kalula ikakhulu nxa lidlala lisekhaya.
Ngokuhamba kwesikhathi sizabona iZimbabwe sesiwina, sesiqala ukuchama nyamathimba kakhulukazi lapha bengabuya ngapha ekhaya esilanda ngapha. Kumele thina sibatshengise ukuthi nxa singapha ekhaya siphambili kwama-supporters ethu ukuthi kulapha esinzima khona ukuthi besihle. So aso into ukuthi kusasa siyavuka sokutshintshe but kuhamba kwesikhathi.
UHeath Streak kuthethe isikhundla ebesiphethwe isizalwane selizwe leSouth Africa uMakhaya Ntini yena obezibambe esidukwini ngemva kokuxotshwa kwesizalwane sase-Australia uDave Whatmore. UMfokantini uzawuyela abe ngumqeqeshi wama-bowlers ukuthi uLance Klusner laye odabuka kwele-South Africa nguye umqeqeshi wama-batesman. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukudibana leqembu leSri Lanka emidlalweni emibili yohlobo lwe-test ngemva kwamaviki amathathu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Loga NKC esithi umoya uyavuma. Singakehlukani ke sikhangile ebesilazo. Iningi labantu selamukele ngembono etshiyeneyo amazwi kamsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko. Athi abantu abangelancwadi zokuzalwa ngenxa yesehlakalo seGugurawundi bazalungiselwa lezi ncwadi njalo lezihlobo ezabhubhayo zincwajwe kutsha. Umkhankaso wokhetho lokudinga oza kuba ngumongameli weMelika lubikwa lulandelwa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele kugoqela lezi zalwane zeZimbabwe ikakhulu ngezenzo ezehlukeneyo ezingamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lama-Republicans. Lizwe eziphathelane lamasiko abatsha lezokholo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.